Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtswaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
intengo yamafutha ivele iyaxothana imali esemsikeni omnyama.
Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo.
Ina njengeli yakwenziwe sathatha isisi lobe sunikusitshela ukuthi ngisathile mvulo uvele watshelwa ngubani
abomndeni wenduna uNhlanhla yamangwendiweni bathi undiweni ulokhe eyinduna yabo ngoba akula muntu olamandla okumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengenhlala yenza maviki wonke, intengo yamafutha ezimota isibuye yakhwela njalo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhweze intengo yepetrolo isuka ku-$16.77 yaya ku-$17.07 ilitha ngayinye. Idizili yona ikhuphuke isuka ku-$17.53 yaya ku-$17.74. Ngamanye amazwi ipetrolo ikhwele nge-$0.30 kwathi idizili yona yakhuphuka nge-$0.21. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukukhwela kwamafutha lokhu kuzalethela uzulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo yena evele ethwele gadalala.
Kukhanya intengo yamafutha ivele iyaxotshana le mali esemsikeni omnyama. Bona bathi bona sebengeza imali yamaphepha le insimbi emsikeni. Kutsho ukuthi vele imali yakhona yethathayo kade sebedinga-ke imali engaphandle. Kuyahlala kunjalo. Angiboni ukuthi kanti ilizwe bakithi singaba le lizwe elithi amafutha ayakhwela ivingazili. Kule nto vele engamanga kuhle ephambanisekileyo la.
Nxa intengo yamafutha ikhwela kanje viki ngeviki, intengo yezinto layo iyakhuphuka yini yehle lawo amafutha njalo?
Lelo liqiniso ngoba siyazi ukuthi izinto eziningi ezithengiswayo emavinkilini ziyahodwa zithwala ngezimota. Kutho ukuthi abanikazi bezimota bayabe sebefuna ukwengezela intengo yakhona yokuhamba. Amabhasi azakhwela, imijova izakhwela. Njengoba sethile uba umuntu uncuba ukuthi kuza amabhonus abe khona, kutho ukuthi vele imali intengo ezakhwela ukwedlela lokho ebitshiwe khona kathesi ngoba sebekhangelene lawo lokhu ukhwela kwamafutha lamabhonus azawuza. Hhayi, into ziyabheda
nxa ithe yehla intengo yamafutha, intengo yezinto ezitolo layo iyehla yini kumbe yala ikhuphuka?
Osobhizinisi abeZimbabwe akuzange kwenzekale akulambele yenzekana enjalo ukuthi nxa intengo yamafutha ingehla bayehlisa. Ngoba bona mthetho wabathi bona intengo ababeyivele beyifakile intengo ehambelana lapha abahote khona abathenge khona. Nxa bengayehlisa kutsho ukuthi nxa sebesiyahoda kawasizi babekwazi ukuthi ukuguquka kwemali yangaphandle kuyaze kumi kanjani. Yikho abasozi vele bakucabanga ukuthi behlise intengo. Iyabe lokhu iqonga kuphela icothana le ntengo yedola esemsikeni omnyama.
Ngezinye indlela labo osomabhizimusi kabakhomsulwa kundaba zokukhwela mahlayana kwentengo yezinto lapha.
Vele yabona ukuthi into yakhona vele iyahambelana ngoba bona nxa ukhuluma labo bayakutshela nje laba amalunga ezethu nifisa ukuthi kayisiyo ndaba yabo ukuthi into ziyakhwela kodwa mina ngibona ngathi singazi siye South Africa siyakwazi ukuthi iRand liyabe likuquka ubudlelwane wakhona le-US dollar, kodwa into ngeyakhona kayikhweli mahlayana. Sengibona ukuthi lapha songathi sokulobuhwaba obuthize, ngoba nxa wodwa izinto zakho ngenyanga ephelileyo okuza kwenza ukuthi ukhweze kathi esukwini, ngoba imali emsike nitshintshile isintshintshe namhla. So uhulumende wakhona yena okhweza amafutha lo, imithelo yakhona baba iminingi kakhulu iqondele le mafutha. Labo sobhizinisi labo abachaya abahlale bechaya luvalo, angibona ngathi sokulobucilile lobusela phakathi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho. Ibandla le-MDC lithi ukutshabalala komnotho kuveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abezanu-PF bathi akunjalo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawulele, sikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ungabona umuntu engu-president iqakathekisa ukuthi yena ufuna ukwenza into ezifana lokuthi uhambe egqoke iscarf indawo yonke, uvele wazi ukuthi kune-problem yokuthi akalazi ihlelo eziqondileyo. Njalo ngiyazi ukuthi uZulu weZimbabwe uyabola inhliziyo, uze ubuhlungu kakhulu nxa esizwa kuthiwa umuntu owehluleke njengomnankagwa ukwedlula umgabe. Uyazi ukuthi umgabe izinto zamomela isikhathi, kwaba yisikhatshana, kwathatha isikhathi ukuthi into zibe mbi ngendlela eseziyiyo khathesi. Kodwa umnankagwa vele akumthathela ngansuku zatshwala. Umnankagwa wehluleka zehluleke lezinto umgabe ayengakafazi ehluleke ukuthi umgabe wayesengathi kuthiwa ye ngibulawa ngama-sanction kulabantu abafu ukuthwalisa ilizwe nzima. Kwakukhona umuntu ongakukholwa akubona ukuthi umnankagwa wehluleka lokungenisa abantu e-stadium ebanika ukudla edlala isimali yelizwe. Umnankagwa uthi yena ilizwe lehluleka ukuya phambili. Lo mngane wakhe uGawula esikhuluma laye lapha ngendlela yokuthi kakwazi kahle kahle ukuthi no, nxa ungathatha imali yelizwe uyifake kugadiseni ndizamshini, umgabe ubehamba nge-eZimbabwe, lo ubaba lo uhamba ngendizamshina zakwamanye amazwe yikubulala ilizwe, uvele ukwazi ukuthi ukukhalipha kumthwane. Akubona ukuthi isikafu kanjani wena, nanxa kutshisa kunjani kubheda uhambe phathanele isikafu umuntu omdala lo, usohambe lophawu wena njengembuzi. Kuyayangisa, kuyinto embi, ikakhulu nxa kuyikuthi kalanto ayithengisayo. Ngabe kathesi kunjalo kukhanya ukuthi umngane kaGawula umnankagwa uthengisa ukuthi ilizwe liyaphumelela. Isikafu sakhe esasigqokileyo abantu basifuna njengesimboli, njengesithengiselo sokwehluleka lokungazi lokuba lengqondo esiphemeyo.
Uyakhuluma uDokotela Sibanda babaGawule.
Qale ngiphendule okukhulunywe ngoSibanda akubahluphayo kwesikaf sikapresident. Uthi yena upremier uyayangisa kunjani njani, ukhulume konke khonokho. Hhayi, thina kithi akuyangisi, kithi ngiyakuncoma kakhulu ngoba kwala kunje unkomo. Ngizakutshela ukuthi ilizwe leli lalwela abadala bethu ngonkomo. Unkomo wayekambe edwela induku yakhe, noma esiya ngapha emhlanganeni induku yayihlala isesandleni. Kwakuluphawu lwakhe lolwana ayelusebenzisa. Kusendlala umnankagwa somuntu omncane lwana, umuntu omkhulu kakhulu. Even lani ngizicapha yabona abantu bezigqoka lezi gqabu zakhe zinalezigqoka ziluphawu lwethu. Yike kufanele basibonakala khona silandela khonokho la ayekwenzayo, simsekela njengomongameli wethu. Unkomo wayekwenza khonokho ukuthi abanye abantu babezebelihisele behambela sethwele begqoka le ngwane zezinyamazana. Unkomo wayegqoka lengwane zezinyamazana lapho ayengena khona emhlangano. Akumangalisi lokho, kodwa ngaphandle nje kwezondo nje kuphela ekhona ebantwini abathile abayenza nje into zabo zenzondo. Ukuthi uyazi kuzonda umuntu khona isikava sisenzani kambe shwa siphambanisa ngambuso welizwe isikava sembatho esinjengesikava sinzane asihluphi luto ngitho kuluphawu lwethu lolwana kungalihluphi lani lingayenza okwenu kona ngapho kwe-MDC akula muntu ongakukhuluma wempahla yena.
Dokotela Sibanda,
ngithi into eyi-1 kumfowethu lapho ukuthi hhayi bo gekele into yakhe leyo yokuthi ebe ezama ukulinganisa umnankagwa lo mdala wethu unkomo. Mhlawumbe ekukhulu kakhulu leyo, akukho nto eyodwa ekumnankagwa engafana lo mdala unkomo. Umnankagwa labomthuli bakhe basemba kakhulu elayinini yabonkomo, bakubo 1 billion ngokuba semuva. Vele kakuvuka bafakwa kunkulumo enye ngesikhathi esifanayo. Asikuthandi lokho, ngibone ngani singathukana ngezinye indlela, kodwa ukulinganisa unkomo lo mnankagwa ikuthuka isizwe. Asiwekeleni lokho.
Kothi induku lesikafu akuhambelani babaGawule.
Awuhambelani kwakulwiwa.
Kuyahambelana kakhulu, yinto ehambelana. Induku lesikafu yinto eyinye, yinto eyodwa akulwelweni
ilizwe umntaka
kwa esese umnyane wagwetshelwe ukubulawa elweni ilizweleni akukho into emangalisayo khonokho ukugetshelwe ukubulawa yisho into encane le
kodwa ngesisindo lesimo
kunabantu abaningi ababulawa emphothi singeke labantu bekhulumbezimbi kakhulu no kaole omnangagwa loyo elikhuluma ngaye lo umnangagwa loyo elikhuluma ngaye ethi wagwetshelwe ukubulawa asikhulume ngokugwetshelwa ukubulawa thina sikhuluma ngabantu abafayo angithi sikhuluma ngabantu abafayo ngegugula hundi sikhuluma ngabantu abafayo ngo-2008 sikhuluma ngabantu abafayo esibhedlela namhlanje abanye abantu bebhizi begadinde zamtshila we cannot continue to talk like this man sikhuluma ngabantu abafayo ngaphansi kombuso kumbe wezenzo zalo muntu esikhuluma ngaye hayi bakithi no we are not animals we are people singa thathine sithi we are able to feel for ukuthi umnangagwa wagwetshelwa ukufa thina sinabantu abafayo we are people who are actually dead
uDokotela Sibanda lapha babagawule uvelela ekuthini uMongameli Mnangagwa wetheswa amacala okubulala ngabanye ngokunjalo awukwazi ukumlinganisa lo Joshua Nkomo
ngicela ukuthi angizange ngithi uMnangagwa ngimlinganisa lo Nkomo kodwa ngithe uMnangagwa ngamanye wamaqhawe ahambayo ngemva kaNkomo ngithi ngesikhiwa be-emulator uNkomo bekopa kunye kuNkomo konke ababekwenza ngithi akumangalithi namhle fake isitafu uNkomo wayethwala induku ulandela khonokho kwakusenziwa uNkomo kanye
umnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye loDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Direct from Washington, the voice of America.
Igqwetha lenduna yenhlamba baloyi umnumzana Felix Nhlanhla Ngwendiweni lithi umnumzana Ndiweni uyaqhubeka ngomsebenzi wakhe wobuduna lobanje izinduna zenyakatho yemandebeleni zisithi sezimisile umsebenzi ngoba engakhethwanga ngemfanelo. Izinduna lezi zihlangene ngempela viki zavumelana kulokho zisithi umne wabo kaNdiweni olizibulo nguye omele athathe ubuduna. Kodwa igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uthi kabakunanzi okwenziwe zinduna lezi. Abakondiweni labo bathi izinduna lezi kazilalungelo lokungenela endabeni zomdeni wabo. Usanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somdeni wakwendiweni umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni.
Thina njengemuli yakwendiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana. Lo ofuna ukusitshela ukuthi kasile zibulo uvele watshelwa ngubani I wrote the letter mina personal ukukhuluma layo ngahamba yedlula ku DA yedlula ku PA yedlula ku Chief Council yedlula ku Office of Minister for Local Government yayafika ku President so sengumgabe by then ngo 2014 abakhontestayo babhala yini labo bafaka ibizwe labo lahamba na kambe ngikhona bezokontesta lamhla kati bona abantu bedinga laba baqale nini ukuba yizi yakwenziwe baqale nini ukwazi ngenzalo yakwenziwe babuzeni balayini apho abantwana bakabhuti from i-first born to the last born ngokulandelana kwabo ngoba khaya ngadiba sekesagrafuni sebe sazi ukwedlula thina abanikazi bomuzi.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyiso wayethena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khonapho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswani ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi.
Indaba liyana yakhulunywa longbe yangena e-High Court yafika yafeyila wasala phansi nogogo Masuku Masuku explained everything ungasilaleli idodi le
umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni yisikhulumeli somdeni wenduna yenhlamba baloyi umnumzana Felix Nhlanhla Ngwendiweni. sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Mnangagwa ukwele United Arab Emirates lamhlanje lapho azangena khona umhlangano weGlobal Business Forum on Africa. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzaqala ukuqhatsha ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu abafundela umsebenzi baqeda namuhla. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbonani balaleli, sabona umsakazi. Ngiyadana ngilusizi ngalokho okwenzakala eZimbabwe. Ma izanu iyakuthi yona ikhangele lutho abantu sizwe ubuhlungu ukuze kulunge. Why ubuhlungu bakhona lobo abakhuluma ngabo Zulu umabutho moyo lapha izolo ntambama? Ethumele abantu sibili sizwe ubuhlungu vele khanya into yabo abahlala beyitholeyo belomnangakwa. Why bonwa lobo ubuhlungu buziwa yithi thina abantu esiphansi ngapha? Kodwa bona abaphezulu kababuza ubuhlungu. Kanti sikasuka iFramachine eSadarebi izomthatha umnangakwa eHarare imbisebhula wayo mbimusa. Imbisene futhi le ibubuhlungu bakhona elilobo. Kubuye futhi nansi kathe sifake bakhuluma ngebudget yemota zayo zama minister landandan. Why lazo bengakhathi khona phana ukuthi kungabi khona lakho kube ibubuhlungu lamali awesizawa abawatholayo kube ibubuhlungu obuziwa ngumuntu wonke. Ubuhlungu bungabi kithi sodwa ngumdawini lo okhulumayo sebubi.
Ngithanda ukubiza ngokuthi ngikhuthe ngihlala eGadadi Village okuyisona isigaba sikababa uSifundiweni uHlanhla yamanga. Ngithi mina njengosizala ngihlala lapha eNtaba Zinduna. Sina sikhethelwa iZanu PF iNduna. Sina iNduna neyethu. Dala sitshelwa ngamadonga abantu bebhingo ukuthi basitshele thina okokwenza ukuthi iNduna yethu sikhethelwe ngubani. Batsho ngokuthi bona uKhayisa ulwela amalungelo abantu. Ngoba bona zinduna zeZanu PF abangena ngokuya ngabe ngalazi imota beyivetinye izimota sebebona ungazathi kuthiwa sokumele bakhuphe eyethu iNduna. Thina iNduna yethu kasifuni layo njalo iNduna yethu thina siyayithanda. Nxa izinduna lezo ezidinga zilamandla okukhupha abantu ezikhundleni kazihambe ziye khupha umnangagwa onguye wabulala abantu bakithi ngegrawundi njalo onguye osebulele ilizwe kunokuthi basitshele ngokuthi bakhuphe uNdiweni. Thina uNdiweni kasifuni laye kazange abekwe ngumnangagwa kazange abekwe ngumgari. Bathe vele 1980 amabhinya lawa bethatha ilizwe bavele bathatha ilizwe evele uyise wakhe eyinduna uyaziwa iNduna kazibekwanga iZanu PF akuqalisi ukuthi kube lezinduna ngenxa yeZanu PF. So nxa iNduna zebhinga lezo zilamandla okukhupha umuntu esikhundleni azikhuphe umnangagwa odubaba.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 okhulumayo umali esitshisayo phuma lapha eJolojo ward 8 ebambanani. Esami isicelo emsakazweni ukuthi cela ukuthi izame ukuthi sithelele inumber zamakhansila wonke nje jikelele athethe ezigabeni zakithi kube yiwo mhlawumbe esikhuluma lawa lapha siyizwa ukuthi kahle kahle yini laba yenzayo bona abawenzela wona umphakathi wakithi ngoba nanku bavotela phela kodwa asibaboni sibagcina nje bekhankasa lapho kusuka lapho asibaboni ukuthi benzani emphakathini. Liyeke le ndaba leyi ngisani isicelo nje le ndaba yakogawule leyi labochuma lesi zisibuhlungu kakhulu ngoba into abazikhulumayo nje into ezingelangqondo angazi ukuthi kahle kahle bathengwa ngani baphiwa malini abantu bababona bahlupheka. Asilamgodi siyafisa singabothi amakhansila asigebhele amadamu nje noma ugovernment awuyahluleka okunye asilasikhali into eziningi manje izifuyo ziyafa. Asilamanzi ma bengasigebhela nje amadamu ezigabeni zakithi bahambe ngamalani ngamalani begebha amadamu. Lokho singakuthokozela kakhulu ngoba okuningi vele siyakwazi nokuthi lokho kuningi azehlulekela. Esami isicelo siyilokho nje ukuthi sicela lisifunele amanamba amakhansila esike sibe yibantu esixoxa labo sinancane ngendaba yokogawu lesi siluzile umbhedo wabo lakochuma.
Njani balaleli okhulumayo ngugcinekile sikhali wakoyingwe esigabeni sakompoyi. Ngihlala ngisizwa nje ogawula labodinga umuziphuthi abantu nje abatshiyetshiyeneyo bekhuluma lapha kustudio 7. Manje ogawula babe bekhuluma intando yabo berasta mpela kutshengisela ukuthi kuzanu bayasutha bakudlayo kukhulu kuzanu she bayasutha thina abantu sisokola silamba kathi sendlala kuyalanjwa inkomo siyafa amadonki kuyafa kuyacuba bona khona ngale kibo kusho ukuthi izinto sibahambela kuhle ezanini bayasutha mpela kuyasothi bayasutha kanye labodinga umuziphuthi. So thina esingalalutho esiludlayo kuzanu siyalamba manje bona bakhuluma intando yabo abayithanda. abathandayo bekhuluma nje ngendlela yabo abafuna ngakhona. Sinjalo thina esigabeni sethu kumfoyi lapha esibhedlela sakoyingwe nesikolo sakoyingwe yakulamani. Siyahambe sibhedlela khona ngale sekhamanzi emfuleni, sihambise esibhedlela nesigaba ngesigaba kwakoyingwe abakomfoyi kithi ngapha. Sithela amanesi amanzi, siphinde sithele lamatisha amanzi. Sasonto esijabulisayo sinezibona kibo kusho ukuthi kubahambela kahle. Thina ngabe isikolo zethu akulamanzi, amatisha aphiwa yithi amanzi abantu ngoba abantwana babe besesikolo befunda. So kuyabe kwilanga ukuthi ngelayo lingaka ngoba sisebenze food for work. Sisebenze food for work kusho ukuthi ngelanga kuyabe kumele siyilanga le-food for work kumele sisebenze kuyahle kuthiwe khona lizasebenzela esikolo. Sisiyakhela amatisha amanzi, sikhela lamanesi amanzi. Sonto e-right naleyo ukuthi bona lele bekhuluma ngani kwabona kuthi sothi basutha ba-right. So ayi kunzima eZimbabwe la awuhambi kahle.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Likhumbule ukubana nxale rekhoda libe sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze lizwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Iraq adubule abulala umuntu oyedwa izolo njalo alimaza abangamachiyomi amathathu ngesikhathi betshengisela besola uhulumende. Indunankulu yakwele Iran u-Ayatollah Khamenei uthi usekela isinqumo sikahulumende walelo lizwe esokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka liviki njalo kuleziphathamandla zikahulumende ezibizwe lidale leCongress ukuthi zize kupha ubufakazi. Ezinye iziphathamandla zikahulumende ziphe ubufakazi bazo ngeviki edluleyo. Umongameli Trump wetheswa amacala agoqela elenkohlakalo lokufumbathisa ngemva kokumisa imali ephiwa ele-Ukraine ngelemelika esithi ele-Ukraine kumele liphenye imisebenzi yokungethembeki athi yenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli uMnumzana Joe Biden, yena olilunga lebandla eliphikisayo emelika elama-Democrats. Kambe iyoza lankomoni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihle Lancube.
Into okumele siyikhumbule ukuthi indlela okubhalwe ngayo lokho esithi impeachment nxa kwakusenziwa yilaba ababhala isisekelo sombuso seMelika ekwakhiweni kweMelika khonale emuva, bakubeka kwaba yindlela yokuvimbela upresident ubugebengu. Babesuka ekubusweni yinkosi elamandla angapheliyo, elamandla aphelela khonale ezwini, ontando kayithikiswa owenza kuthandayo kuso sonke isikhathi. Basebedala-ke indlela yokuvimbela lokho bathi ugatsha lwephalamende olungaphansi okuthiwa i-House of Representatives isingethisa upresident icala elithile abakubalayo ukuthi i-treason, i-bribery, le-high crimes and misdemeanor ngolimi lwabo lwe-constitution. Abe sesiyathonisiswa kusenethi ibe yiyo emkhiphayo ngokwamacala abethise yile nkantolo engaphansi. Ngokunjalo-ke kumele sikunanzelele ukuthi i-political process kayisiyo nkantolo. UZulu kuyadingeka ukuthi aveze sekela lolo daba. Ukuya-ke emphakathini, kusiyakhulunywa emphakathini, kuyindlela yokuzuza abantu ukuthi balandele baluvume udaba lokususwa kukaTrump esihlalweni.
Nxa libukele lani khona ngapho eZimbabwe okwenzakalayo ngalolu daba, bathini abantu?
abantu babukele ukusebenza kwelizwe ngendlela efaneleyo. Babona ukuthi akuna president onguntando kayifikiswa kwelemelika. Baya kuthanda kuna lokhuyana bafuna ukubona kusebenza ngakho. Bayakhala kabantu ngephalamende yethu engelamazinyo, engalumiyo, engenzi lutho, eyekela upresident esenza lokho akuthandayo. Base besisa ukuthi ngabe kuyenzeka lalapha kithi iparlamenti ibe lamandla, izimbele ukuchathazwa kwamalungelo abantu, upresident abe ngaphansi komthetho njengaye wonke umuntu. Kuyisifiso sabantu nxa bebona khona lokhu okwenzeka e-America ukuthi lakithi ngabe kunjalo.
Abe bandla likaTrump ama-Republicans bayajama bayakuphikisa lokho kuzanywa ngama-Democrats. Ubona izalankomo nemaphethelweni lapha.
Kuyacaca ukuthi uTrump uza impeachwa, uzabekwa icala lonyaka kumbe umnyaka lwana uqala olandelayo ku-House of Representatives. Akusela question, akusela mbuzo kithi esikhangela ukufakazi okwethulwayo. Umbuzo osusele ukuthi bazazuzakala yini abakusenethi abangama-Republicans ukuthi bamgwebe akhutshwe esitalweni. Okwakhathesi kasikababoni besiya kulowo mango, basemekude. Kanti-ke singakhohlwa ukuthi kuzamele nxa ngabe icala leli lisiyafika kusenate baqale bahlale phansi bavume ukuthi lidluliselwe phambili, kumele bali-adopte ngemajority ama-senators. Basho ukuthi hhayi singalalela, singathonisa udaba lolu. Baselakho ukuthi bale ukuthi balithonise khona laphana lufika kibo. Yingakho ama-democrats esenza ukuthi uzulu abe nguye ofukayo. Kulokhu kuthathwa ukukhangela ukuthi abantu ngabe balusekele okungakanani udaba lwakhona, ukuze ama-republicans angama-senators ethuke avume ukuthonisa, athi angavume ukuthonisa amkhiphe. Naye ngasamkhiphanga, abantu bathi hayi ligcine umuntu oyisigebengu, bakhiphe lawo ma-senators. So ama-democracy yikho lokho akuzamayo afuna kwenzeka. Kodwa kangiboni okwakhathesi ukuthi ama-republicans afika i-2/3 asesekhona ukuthi angamkhipha uTrump. Ngibona hayi abakafiki lapho.
Umnumzana efidlela Ncube yincwadi ecubungula ezombusazwe. Jana elisithumela zona khonapha enkundleni ye-Facebook kulo Arthur Khumbu Ncube othiwena Morning Nkomo, uThembani Tiyana othiwena Mr. Nkomo, sicela likhiphe lo muntu ofaka izinto zakhe lapha ezingahlangani lo hlelo. Nizamkhipha, nizambona ukuthi mbani-ke lapho Tiyane. Kuzoba lo Vanele Nkomo uthi wena uNdiweni Nkomo bayabona ukuthi uba ngulonyovu embusweni woncindezelo. Sikwele Changane kophunyuka Lupane. Regina Masina is watching. Innocent Anyon, wena uthi wena ngilalele mfowethu. Umehlo kaZulu uthi I'm sorry, ingoma emnandi kakhulu yesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota isibuye yakhuphuka njalo. abomteni wenduna womnumzana Nhlanhla amangwendiweni vathi undiweni uloke induna yabo ngoba akula muntu olamandla ukumsusa kulesi sikhundla naphandle kwabo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngowa fast 7 ntamba maphela. Mina lani asibeni sonke kusasa ekuseni ngasikhathi sinye half past 6. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Itshone kuhle.